okwenzakalayo kutshengisa into esobala ukuthi ke ingqondo yegangeni eyayiyo eyababuya beyithwele abantu bezani bevele empini kayikaphele emakhanda abo. Baliphethile izwe leli bayenza i-entitlement yabo, sebebona ngani khona liplazi labo leli lapho kufanele benze khona abakuthandayo ngoba bafuye inkomo zabo. Kodwa ke mina engingakutsho ntungameli ukuthi okungapheliyo kuyahlola, ngoba nxa umthungameli welizwe ekhuluma ngama security forces ukuthi kasoza goqa izandla nxa i-opposition iphehla udlame, mina ngibona ngani kuyatshengisa ukuthi usephelelwe zingqondo kancane. Esikwaziyo ukuthi khona umuntu obotshwayo kufanele ukuthi abe edale icala, nxa edale icala amapholisa yiwo kufanele ukuthi aphenye lolo cala athole umuntu elecala amhambise e-court. Kodwa ekwenzakalayo ukuthi sibona abantu besethuselwa ngamasotsha, nalo ungakhohlwa ukuthi ke lapho sisuka khona sisuka ekuthini ilizwe leli lisuka ezandleni zika Robert okade sihlupa futhi laye lisize ezandleni zika Mnangagwa lingene ngekhulu. So nxa silokhu sisethuselwa ngamasotsha ngomongameli lizwe kuyakhahlasimulisa umzimba lokho, kuyatshengisa ukuthi khona amandla wona ngwawo avela ebantwini kaselawo, usebambe abantu wabavalela esibayeni ngenkani, usethembe wona lawo masotsha amfakayo ukuthi abantu zabavumisa ngenkani. Kodwa njengoba nitshilo okungapheliyo kuyahlola entungameli.
Nanso baba Chuma, kuthiwa uhulumende webandla lenu eZANU-PF nguye oqoqa udlakela sisiya nje kukhetho, kanti uhlukuluza abamabandla aphikisayo.
Since uqalisa kwe-Second Republic ibuswa ngubaba uMnangagwa, iZANU-PF sithethe i-backstand kakhulu entweni zonalezi ezodlame. Uthumile Msobala egcekeni ekhuluma ngakho kwi-Central Committee, sakhuluma ngakho kwi-conference yebhindura last year ngo-October, sakhuluma ngakho ukuthi udlame alufunakali, abantu bengatshaywa, abantu bamancenge bekhonjiswe kuhle ukuthi bangene ephathinethi yeZANU-PF. Kodwa sesikunanzelele ukubana unfortunately abaphikisayo laba especially abe-TPC babuya ngento zonalezi ezodlame, bayathanda ubana bezohlokoza ngabomo ngoba bona vele ipolitiki zabo yizonalezi zokuthi bengahlokoza i-international community msithi anilabona uhulumente eZimbabwe vele ulodlame, iZANU-PF vele ilodlame, kodwa kuyibo abanjani abahlokoza. Yikho lokho okwakushiwo ngumongameli ukuthi hhayi amabutho ama-security forces wonke nxa wakhangele imandate yayo ephuma kwi-constitution yeZimbabwe ukuthi kumele bevikele iZimbabwe ezitheni ezingaphakathi kwelizwe nezingaphandle kwelizwe. Ngakho nxa wena izabe uzoyenza idlame njengalo fana ukwenzakala lafana uzeqine, unfortunately sokushisa abantu sebedidiliwe, abantu abanababuya ngodlame olunzima lokuthi bakhulela lamapholisa, amapholisa acine ngahlakazi lokuthi aqale ngabo abambe ngathi aye nga yiko kwakuthi beseungene ama-security forces angama-short.
Nanso baba Bebe.
Uyazi ntukamili kulento emangalisayo, kwesinye isikhathi nxa ungavele ube umuntu wezani kwesinye isikhathi uyabusupha ukudefenda konke. Okwakuqala, kambe umuntu ongayenza udlame ekhangele umuntu othwele umbhobho oyabe erongo nxa ebulala omunye ngubani? Ngoba umuntu ohamba ngezandla udlame lwakhe lunqotshwa yikubotshwa lipholisa afakwe izankolo, kanti lunqotshwa yikuthi umuntu isotsha likhombele umbhobho lidubula umuntu. Ngoba lapho okulodlame oludinga isotsha khona kuyabe sekulomuntu ongene ngombhobho. Into ekhulunywa nguMnangagwa njengopresident ukuthi khona abantu be-opposition sizadila labo ama-security forces, iyatshengisa ukuthi khona yena ngwakhe, ngoba lo dlame lwangikhona athi khona uzadila lesi angikaboni oludinga ukuthi angakhuluma nge-security forces ba kathesi sonke nini kumbe unje lawe ntunga ukaluboni lobani kakaluboni pho ukuthi usithi pre-empt ukuthi kuzaba lodlame oluzadinga amasotsha ukuthatha ngaphi? Anti abona ukuthi yinto evele isilungiswa ukuthi kuzadingwa abantu kwenziwe njengama-dissident ayekhona, okwadingwa abantu ukuthi bazenze ama-dissident so that abantu bahambe bayebulala abantu. So yikho sebefuna ukwenza kathesi. And umongameli uwenze njengomgalo ngo-1982 ebisigugrawundi wayebuse ngendlela efana nayo. Amandla kawadifendwa njalo ngoba amandla elizwe anikwa ngabantu abavotayo and kabafoselwa, kabavunyelwe ukuthi bazikhethele lokho abazikhethela khona, bangaze baforselwa.
Baba Chuma, siyazi ukuthi uhulumende uthi uphakathi kokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service, lona olwalulolonga kumbe olulolonga laba abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Siyazi sesike sababona abasakhulayo laba besetshenziswa kundaba zodlakela ilibandla lenu leZANU-PF. kulokwesabela ukuthi ngokuvuselelwa kwalolu hlelo kathesi ililungiselela udlakela kuphela kukhetho luka 2023.
Nxa sesibuya kundaba ye-National Youth Service Lane, kathesi ivulelwe umuntu wonke, okusho ukuthi na even umyouth we-TBC layo uyavunyelwa ukuhamba eyotrena. I say yonto yeparty, but it's in the state ukuthi ona wonke umuntu ngoba laphana it's about the patriotism lokuzibamba kuhle njengentanga umuntu osakhulayo. Akulani izuke party, akulani nani, but kula okokwenza ngokwe ama doctors of Zimbabwe, ama princes of Zimbabwe sivela ngabi siya ngabi